So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 14 kumfumfu 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
bona bantu bamakhulu kubana benqobe emthetho ndaba ngoba umthetho esingathi presidents wendlalelwa phansi because of court
inhlanganiso ye Women's Academy for Leadership le Election Resource Center sezicele umthetho ndaba ukuthi ubambe umongameli Mnangagwa le Zimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi baqhubhe ugethu lwama by elections
uthi ukuthi abantu baphila nzima lapha eZimbabwe nxa sikhangela imali abayifunayo ukuthi baphile ngenyanga baphile a decent life.
The Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli idinga imali engange 20,985 Zimbabwean dollars ngenyanga ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuthi abantwana abenza ugrade 6, uform 3 loform 5 bavule izikolo ekupheleni kwenyanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abalichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo labahlanu abafunyanwe sebepholile. Inani lasebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo eZimbabwe selifike ku-8,036 kuthi asebepholile bonke sebengu-7,632. Lokhu kutsho ukuthi abantu abalokhe begula balikhulu elilamachumi ayisithupha lane 174. Asebefile bona balokhu bengamakhulu amabili lamachumi amathathu 230. IJohns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 38 million njalo wabulala abangu 1,083,597. Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen's Academy for Leadership kanye le Election Resource Center sezicele umthetho ndaba ukuthi ubambe umongameli Emmerson Mnangagwa le Zimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi baqhube ukhetho lwama by elections olwalumele lwenziwe mhla ka 5 ngompalakazi. Ukhetho lolungo lokuvala izikhala edale lephalamende lakumakhansili. Uhulumende uthi wesula ukhetho lolungo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa inhlanganiso zombili zimelwe yiZimbabwe Lawyers for Human Rights njalo zibambisane labanye abayisithupha zifikise amaphepha azo e-High Court izolo zisithi ama-by-elections lawa kumele enziwe ngoba ukumiswa kwawo kwephula isisekelo sombuso kanye lomthetho wezokhetho. Siqoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube yena othi ubona omamangala bephumelela.
Lokhu kuyakhuthaza abathi ngesilungu i-constitutionalism okuhlonipheka kwemthetho lesisekelo sombuso weZimbabwe. And asonto yokuqala sibonile ngo-2013 I think i-judgment yokuqala i-constitutional court ihlezi ibilodaba olufana nayo emetheni kade i-involve uJulius Mwarire labahamba khona emthethondaba esi sithi ulelungelo lokuvikela emthethweni lelungelo lisho ukuthi ufanele vote ngesikhathi lapho ufanele vote ngaso njengoba kuchiwe yi-constitution okunye kungabe kungaphambanisa lelo lungelo kuyabe sekuyikulwisana namalungelo akhe aphiwe ngesisekelo sombuso welizwe andubana isisekelo sombuso lizwe ngumthetho omkhulu kulayo yonke imithetho yonke eminye imithetho ozonke ezinye izinqumo ezenzakala ezingahambisani le-constitution akufanelanga zihlonitshwe akufanelanga zilalelwe yikhonsithi kufanele sibakhuthaze njalo sibasekele
anganani Dube amathuba okuthi omama ngalabe ngaphumelela kulolu daba
bala bantu bamakhulu kubana benqobe emthethandaba ngoba umthetho esingathi presidents wendlalelwa phansi constitutional court kujudgment yokuqala ngomnyaka ka 2013 lapho mawarere ayesilwa lama principles e government of national unity ukubana ulelungelo lokuprotectwa under the law lokubana lelungelo ligoqela ukubana ulamandla okuthi evote ngesikhathi esifakwe ngumthetho okunye ukuthi ungathatha lamandla kube violation yomthetho we and isisekelo sombuso welizwe siyakhuluma sobala ukubana ama-by-election ufanele enzakale ngemva kwenyanga ezintathu unless unxa kwenzakale ukuthi 10 months before umnyaka we-general election yiko ungakhunywa ngokupostpona kwama-election alo section 121A of the Electoral Act ekhuluma ukuthi izeki lamandla yokutshintsha amalanga lelo langa olawa malanga afanele angedlulisi 90 days angiboni ukuthi kulo judge we-court ongarula kenzi isicelo esinje
umnumzana Dumisani Dube ligqwetha siphinde saxoxa njalo lelinye igqwetha umnumzana kulakwashe wove
into enhle ukuthi iWomen's Academy of Leadership ihambile emthethwandaba yaya challenge uva lokwama by elections eZimbabwe ngoba sikhumbule ukuthi ama elections aqhakathekile kuyilolodwa elizwi abantu abasemphakathini abalawo ekuthini ngubani abafisa ebavuse njalo ebamele uhulumende
ubona inkantolo ivumelana nalalinhlanganiso yini njengoba uhulumende esithi kusale ngozi ye-COVID-19
singakunanzelela umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe kathesi usuphose kumbe usecishe wakontroleka ama-numbers esilawo kawakho maningi njengasekumakhelwane wethu South Africa kumbe amanye amazwe lapho olokhe ukhathaza khona lowo mkhuhlane ngakho-ke uma kungenziwa ama-elections njalo silapha sikhumbule ukuthi asikhulumi ama-elections akazulu wonke kumbe awamazimbabweni wonke kodwa sikhuluma ngama-elections kuma local ward kumbe kuma local constituency okulingana ukuthi bakhetha abameli abamele ama constituency ngakho ke abantu abangaya bevota abadluli abantu abangu 10,000 njalo uma kulama sanitizer uma kulento le abayibiza bethi social distancing njalo uma abantu bezivikele ngama mask kuyenza ukuthi election ibanjwe kuhle idlule kungabanga lengozi yokuthi abantu bengathelelana i-COVID-19
umnumzana kulakwashe wove ligqwetha inhlanganiso elwela amalungelo abathengi i-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli elabantu abayisithupha idinga imali engange 20,985 Zimbabwean dollars ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ngenyanga kumbiko ewethu leyizolo inhlanganiso le ithe imali eqondane lokudla kuphela $11,300 ekhangelane lamasepa okugeza la okuwatsha i-1,059 kuthi endleko ezifana lerenti inhlawulo yesikolo amanzi lokunye i-$8,600 inhlanganiso zezisebenzi zithi okudanisayo yikuthi izisebenzi eziningi zihola imali ephansi kanjana kulale ekhulunywayo. Ababalisi bona abaphakathi kokugalala umsebenzi bahola i-$3,000 kusiya ku-$4,000 kuphela. Siqoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Kutshengisa ukuthi abantu baseZimbabwe baphila nzima ngoba nxa befuna inkulungwane ezingamathumi amabili lanye ezamadola ukuthi baphile ngenyanga bona bezuza between inkulungwane ezintathu lenkulungwane eziyisithupha zamadola, kungaba isebenzi sikahulumende kumbe isebenzi ze-private sector kumbe singathi isebenzi abantu abazisebenzelayo, utsho ukuthi abantu baphila nzima lapha eZimbabwe nxa sikhangela imali abayifunayo ukuthi baphile ngenyanga, baphile a decent life.
Izimstasi okulugatsha lukahulumende ithi imali efunwa yimuli iphezu kwe-17,000 lanxa uhulumende eholisa izisebenzi zakhe o-2,000-4,000 khonapho. Kambe ulendlela yokuzivikela yini uhulumende nxa ababalisi lezinye izisebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo?
Kunzima ukuthi uhulumende azivikele nxa ugatsha olunjengezimstat lisithi lona imuli elabantu abayisithupha beyifuna i-17,000 ngo-August ukuthi baphile impilo ehloniphekayo. Khathesi i-consumer council isikhuluma ngokuthi imuli ifuna i-21,000. So angazi ukuthi uhulumende ingazivikela njani ngoba izisebenzi ziyakhonona, impilo ayimanga kuwo she njalo baye befuna ukuthi uhulumende abancedise.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuthi abantwana abasezifundweni zika grade 6, uform 3 lo form 5 babuyele ezikolo ekupheleni kwenyanga mhla ka 26. Izikolo zazivalwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kodwa ziqale ukuvulwa kuhlandla lakuqala kumaviki edluleyo ukuze labo abaloba imihloliso lonyaka baqalise ukulungiselela. Kulokuphikisana phakathi kukahulumende, ababalisi labazali phezu kokuthi abafundi bavikelekile na kumkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. Kusenjalo, amapolisa athi kulabesilisa abathathu ababaleke esikhoveni quarantine center esigodini lapho okulondolozwa khona abaligciwane le-COVID-19. Amakheli abantu laba akhomba ukuthi abanye bahlala eGwanda njalo abanye bahlala kwamadlambuzi ePlumtree. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mfundisi Anglistoni Spanda phezu kwemizamo yokulwisa lomkhuhlane enziwa nguhulumende.
Siphonga ukubona nje imizamo yakhona lapha laphiyana, kodwa ke abantu bagcine ngonkulunkulu ngecapacity kahulumende wethu la ngokuthi ngabe mhlawumbe ugciwane leli limemetheke lahlasela njengesakubona kwamanye amazwe kubo Italy, kubo Spain, kubo Brazil. Ngabe abantu sesiphelile lapha ngoba uhulumende wethu akalalo esikuthi ngesilungu yicapacity, i-testing capacity yokuthi abantu bathe bahlolwe. So imizamo kahulumende yebi khona, kodwa hayi ilingene ukwenelisa kwahulumende weZimbabwe. So kukahulumende siyakubona, kodwa hayi angeke ngasho ukuthi kuqinile ngoba uhulumende ule ma-challenges amaningi kakhulu ahlangana lawo ayenza kube nzima ukuthi abantu bavikeleke.
siyezwa njalo ukuthi kulabanye abambalo ababaleka kuma quarantine centers kungabe kuswelakala yini okokusebenzisa kumbe ukuphathwa kuhle okwenza abantu bebebaleka kulezi ndawo.
Yebo, sesike salunguza kwamanye ama quarantine centers. Akuniki themba nxa ungaba kuleyana indawo. Uyathola abantu behlohlelwe eBedbridge laphana okwakuyi hotel khona bebanenga kakhulu beshare ama room kumiyene bengela kudla lento ezinjalo. Kungathiwa bathola ibhasi abayegwerwa melele ibhasi yakhona abahlaliswa khona apho bemelele ibhasi ukuthi ibhasi yabo izikwane aba inani labantu abafunakala. Angingakutsho nje ngamafitshane ukuthi uhulumende wethu akalayo icapacity bekudingeka ukuthi sibambisane ekuluseni lalolu dubo obhubhane lwe-COVID-19.
Umnumzana Angliston Isibanda ngumfundisi njalo ulwela amalungelo kaZulu. Abanye bathi ixuku labahlomileyo abahlasele endlini yayengumkhokheli webutho umnumzana Engelbert Rugege ngempela sonto lingaba lalihlose ukumbulala kubangelwa ukungezwani okukhona phakathi kwebandla lesano PF. Ngesonto emadabuka kusa abantu abayisikhombisa babikwa befike endlini karugethe emzini ohlala izipantsha eMount Pleasant eHarare balwisana kakubi ngezibhamu labogadi ababelindele indlu kwafa oyedwa. Okudale umcabango wokuthi le kungaba yimpi yomdeni wezano PF ukuthi isidumbu salo owabulawayo ukuda kwashe mudzabose sitholakale sile kadi lebandla lezano PF. Amapolisa athi omahlasela izigebengu nje ezazizama ukuzinceda ngempahla karugetshe. Kodwa abanye bathi kukhona ukuchaya amanzi. Omunye wabo ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo ocubungula ezombusazwe yena oxoxelo Chris Gande weStudio 7.
IZAMPF sikwazi ukuthi noma kuvutha umlilo onganani phakathi iwuvale lingawubone lihlalele ukucabangela liphonga ubona ukuthutsha kuyintutunyana kanti ngaphansi kule nkalakatha elangabi. So kulama possibilities amaningi njengoba ubona kusiba lezinto ezinjalo eziphuma mayo ukuthi sokulokuthengisana sokungathembani sizwile lo spokesperson uthina masa esithi kulama minister angabathengisi landani ukuze impehlano ukuphumayo okutshengisa ukuthi kukhona ngaphansi kungabe kule that possibility sibile nkulu kakhulu ukuthi kukhona labo rugeja abangabe bephakathi kwakho okungkhona kuzaphuma kubhada kuphume ukuthi ba okwezanu PF ngoba sikwazi ukubamba izinto zayo izigqibeqibile kungagxathwana okusegcike njalo kwesokubona kwamanye amabandla.
Yena umongameli Mnangagwa lomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga ubona bizwana yini kumbe kulokungezwani okuyikho okuphehla lokho sikubona sokusenzakala?
Sebeyikhulume bayilandula bayiphinda bayilandula indaba nale ukuthi umnangagwa lo Chiwenga kabezwana. Inzima ukuthi uyithi ba sizwa ngamahlemhlem ukuthi kabezwane kodwa ongakuthi kungaba liqiniso thize ngoba ubonke ukungena kwabo embusweni bangene ngamandla uthi wenga kunguyofaka umnangako ongakuthi usaselaso leso sifiso mebuchwe ukuthi laye angayeqa angene phezulu kumba azitshele ukuthi umnangako akayenzi ngendlela nayicabanga ukuthi uzayenza ngayo nxa emfake embusweni.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezim live ithi kulowesilisa uVictor Majoni omiswe emthethwandaba izolo eseteswa icala lokuthuka uMongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulomfundisi wesifazana oyisitabane ohlala eGweru uJuliet Masakanire ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi lanye izolo ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula omunye owesifazana asontalaye. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani balandeli baka Studio 7 lonke ngezindawo ezindawo ngokushiyana. Okhuluma ngoVusi ngikhuluma ngikwela South Africa Johannesburg. Right. Mina kakhulu kakhulu angizifuna ukuthanda ukukhuluma kakhulu ngeZANPF ngoba iZANPF ngiyizonda oqala nokugcina iyanginyanyisa. Ngifuna ukuthi ke ngikhulume malungana neMDC. iMDC nayo yebo inegama elihle futhi eliyenza ukuthi abantu bebe nethemba kodwa iqiniso lihle mina ngombono MDC lena inganezelela iyelimazisa abantu kakhulu kakhulu isayidi lakithi emathebeleni abantu bakithi silinyazwa kakhulu iMDC ngoba kule MDCT kule MDCZ kule MCD MDCB ziyahlukana namandle namhlanje ongavuka kune MDCR lento iyalimaza ungayithi uyayikhangelisisa kahle kahle ngoba inani labantu bona laba basuka bevotela iB bevotela iC bevotela yana iTito le 20 liyana ukuba kune MCA yodwa bekulula ukugenqula umbuso wezana. So bantu bakithi asibambaneni.
Linjani baba Studio 7? Lana ngumama ngiyohlupho khonapho ukuthi umakhupheni ubona ngazathi ilizwelela angalibuza engumakhuphe elayihlula inkomo asazi umakhuphe lo kananzelele ngoba uyasetshenziswa nxa sekunjalo uzagcine selahla futhi kala muntu ozavotela ngitsho ngoba vele akulokhuzi akusebenzi kwakho lokho.
Salubonani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo kondolwani esigabeni sakondolwani lomasendi lomphini Plumtree kulilima west komnyama esigabeni. Mina basakazi abahle engifuna ukuthi sikubhekisise lapha kupolitiki yeZimbabwe, hayi lapha sekudlalwa mpela into engekhoyo ukuthi kona lento siyezwa lapha la abantu sekusebenza amakhothi sebesebenzisa amakhothi if iMDC yayinga phasikwe MDCT kungani uhulumende bonke lezeki bayiregister ukuthi ivotelwe laba phela sekuyikudlala sibilo umdlalo dlalo mpela abadala, hayi asingayenzini. So abantu bekhulile sibacawuta abantu abakhulu sibila bepolitiki esiza abazakhuluma into esiyizwayo. So bazasuka lapho kuyiwe ekhoti kuyiwe ekhoti kusho ukuthi hayi lapha sekusebenza lapho umsebenzi okreatwayo ngamaloya lamakhoti labo sopolitiki labo bebe lephana kuphela. So hayi lokho kumgcike siuthi sebedlala sibili la mabandla la amathathu la adlala sikakhulu sesibleme iZek sibleme la uhulumeni obusathi wayeke lanjani iMDC alliance yaze yavotelwa yangena eParliament ukuthi noma ngubani usengayengena nje eParliament afika xotsha abantu ayenze lokho kwenziwayo. Hayi ngithi ngibeke lami nami ngiphelela khona lapha liphephe ezingozini njengoba umkhuhlane lokuphephetheka nje. Hayi ngiyabonga.
Lavo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izulu lesikhukhula eliqale ukuchitheka ngombimbitho emazweni afana leRwanda, eKenya, Somalia, Burundi, Uganda, DRC, Djibouti kanye leTanzania libikwa selibulele abantu abedlula amakhulu amane. Iziphathamandla zebutho leNATO zithi ukungafuni ukuyekethisa okwenziwa liqembu leTaliban lona eliphakathi kokukhulumisana lohulumende wakwele Afghanistan eKata sokuphazamisa lezi nkulumo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukubuzisiswa edale lesenethi kwalo okhethwe ngumongameli Donald Trump ukuba ngumahluleli weSupreme Court unkosikazi Amy Coney Barrett kungene kulanga lesibili izolo. UBarrett wale ukuphendula imibuzo yabebandla eliphikisayo elamademokrasi eyokuthi uza luphatha njani udaba lomthetho we-Affordable Care Act wona ophikiswa ngumongameli Trump kanye lomthetho ovumela abesifazana ukukhupha izisu osolwa ngabebandla elibusayo elama-Republicans. Unkosikazi Barrett uthe ngeke ayiphendule limibuzo ngoba nxa ezangena eSupreme Court uza kwahlulela amacala elandela umthetho athi imibono yakhe. Amademokrats ayakusola ukukhethwa kukaBarrett nguTrump esithi ozanqoba kukhetho phakathi kukaTrump lomnumzana Joe Biden nguye omele akhethe lumahluleli. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia umnumzana Dan Moyo.
I think ubule nkinga enkulu kakhulu sesingasakhulumeli yena imibono yakhe ngodaba lwe Obamacare, i-Affordable Care Act noma udaba lwe abortion olokukhipha izisu. I-problem yakhe enkulu kakhulu yikuthi ukhethwe nguTrump ngesikhathi lapho i-America ilungiselela ukuya ekhethweni. Sibonile ngo-2016 kukhona lapho kwashona khona omunye ujaji we-Supreme Court u-Obama esasengu-president. U-Obama wazama ukuthi afake ujaji lapho e-Supreme Court kodwa ama-Republican ayala e-Senate esithi wona cha njengoba sokuyisikhathi sokhetho kuzomele umongameli omutsha ozokhethwa kube nguye ofaka lo muntu. So sibona i-double standard from ama-Republican.
Kulokucabangela phakathi kwama-Republicans ukuthi uBiden alubana ethe wanqoba ulakho ukwengeza inani labahluleli be-Supreme Court. Ubona kungenzeka lokho?
Ludaba oluzoba nzima kakhulu ngoba kuzofanele ukuthi i-constitution i-amend kube le amendment e-constitution evumela ukungezelela ilungu labantu abase-Supreme Court ngoba abahluleli laba nge-constitution kumele babe isishiyangalolunye 9. So ukuthi baze babhalansise njengoba isizotilta ke inkundla le ibe yi-5-4 right now ngoba sekuzoba la 5 ama-conservative kube le 4 ama-liberals ama-democrats. So kuzohlupha kakhulu angiboni ukuthi uBiden nawo ama-democrats ukuthi bazophumelela kukho lokho ngoba angiboni ukuthi then umbuzo uzoba kuzostopa nini ngoba kusho ukuthi kungangena upresident oli-republican athole ukuthi la inkundla isitiltiwe in favor of ama-liberal la uzothi hayi nami sengisebenzisa okwemandulo abakubiza i-precedence lami sengizongezelela ke. And then I think at the end of the day kuzogcina sekuyindlalo nje enganikezi amandla afaneleyo kunkundla ye-Supreme Court.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye Women's Academy for Leadership le Election Resource Center sezicele umthethwandaba ukuthi ubambe uMongameli Mnangagwa leZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi baqhube ukhetho lwamabhayi elections. I-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli idinga imali engange 20,985 Zimbabwean dollars ngenyanga ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuthi abantwana abenza u-grade 6, u-form 3 lo-form 5 bavule izikolo ekupheleni kwenyanga. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past 6. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.